Siyabonga jonga elo Chris lichona njani mthwakazo muhle yekudivana emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhla ka 22 ngomabasa 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mugela emweni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje
ngeminyaka eyadlulayo abantu eSouth Africa babehlala lapha eZimbabwe. Sahlala labo, basebenza lapha. Bazi baphenduka babuyela eSouth Africa. So bese ngawukhangelelanga ukubana kube lokuhlaselwa kunje.
Abokholo lwesiKristu eZimbabwe bamanyene lamazwe omhlaba ukusola udlakela oluqondiswe kuzizalwaniza kwamanye amazwe eziseSouth Africa ngokuba lombuthano womthandazo eHarare lamuhla.
Esikwenza lapha ekuzama ukuncedisa umumo abantu bakithi abakuwo lapha eSouth Africa ukuthi sibatshengise ukubana hayi bo kubi lokho okwenzakeleyo.
Ngase South Africa izizalwane zeZimbabwe ezigoqela umkhokheli weZapo umnumzana Dumiso Dabengwa bahlanganyele lezizalwane zakulelo lizwe emlindelweni wango lwesibili okulwisana lezenophobia.
Abaqoqa umbukiso wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair bathi amalungiselelo ombukiso walonyaka asekubanga eliphezulu.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Abokholo lwesiKristu eZimbabwe bamanyene lamazwe omhlaba ukusola udlakela oluqondiswe kuzizalwaniza kwamanye amazwe eziseSouth Africa bekhuthaza inkokheli zabohulumende ukuthi ziphangise ziwubhulele umlilo olakho ukuphazamisa ukuthula hatshi esigabeni sangezansi e-Afrika kuphela kodwa lakuzwekazi lonke nje labensundu. Intathe yezindaba yethu Mavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngoma ebezihlatshelwa ngendlela ezisusizi ngokukhokhelwa ngumhlabelelo lodumo njalo engumfundisi ebandleni lezayoja uLawrence Hayisa ngesikhathi kuqhutshwa umthandazo wokucela uNkulunkulu ukuba angenele kuzehlakalo zodlakela eziqondiswe kuzizalwane zakwamanye amazwe eziseSouth Africa osolubulele abantu abayisikhombisa okwamanje. Lo mthandazo wenzelwe eTrinity Methodist Church in Zimbabwe eHarare phansi komanyano weZimbabwe Heads of Christian Denominations. Inhlanganiso ezikulomanyano zibalisa eZimbabwe Catholic Bishops Conference, Zimbabwe Council of Churches, Evangelical Fellowship of Zimbabwe kanye leUnion for the Development of the Apostolic Faith in Zimbabwe UDASIZA. Unobhala jikelele wenhlanganiso ye-EFZ umfundisi Lindani Dube uthi okufuqe umanyano wabo yikuba kuqhutshwe umthandazo kusolwa izehlakalo zodlakela ezenzakala kwele South Africa.
Ngeminyaka eyadlulayo abantu eSouth Africa babehlala lapha eZimbabwe, sahlala labo, basebenza lapha, bazi baphenduka babuyela eSouth Africa. So bese ngawukhangelelanga ukubana kube lokuhlaselwa kunje.
Wengeza ethi sekumele inkokheli esigabeni sangezansi kwezwekazi le-Afrika kanye le-Afrika yonke jikelele zizinuke amakhwapha zizibuza ukuba kungaphi lapho ezilahleka khona.
Ngoba phela asinyeke sakhomba umunwe, sikhomba omunye umuntu singazange lathi sazinuka amakhwapha, singazange lathi sazibuza imibuzo.
Unkosikazi Efishaba waseVainona njalo elilunga lebandla leMethodist Church in Zimbabwe laye ube kulomthandazo.
Khona phakade sengilista ndlezi khona phana ukuthi ngisuka lapha mele ngiyefona ngifonela ubani ukuthi ngizwelikeleza ukuthi abantwana banjani, ngifonela ubani ukuthi ngizwe, ngoba kwesinye isikhathi into enxa zisenzakala sicabanga ukuthi ngokomunye engxenye lathi si-affectiwe izinini zethu silaba abantwana.
Uthi unkosikazi Shaba kumele kungapheleli ekuthandazeni kuphela kodwa kuthathwe amanyathelo wokuluqeda loludlakela kokuphela njalo labaphindela ekhaya batholiswe usizo olwaneleyo ukuze bahlaliseke engqondweni.
thina sicela abakhulu bamachurches abakhulu be bamazwe awona la awe Africa bahambe bayihlala phansi balungisise into le lapha esuka khona umlilo ucitshwe lapho osukele khona ngoba siyasizwe la nxa ungaze ukuthi bafuna ukubona ukuthi okwenza umlilo watsha kwini
inkokheli kulombuthano zivumelene ukuba lanxa sincomeka isenzo sikahulumende weSouth Africa sokusa abalondoloza ukuthula okubalisa amapolisa lamasotsha ukuyabhula umlilo zikhuthaza inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu kanye labamabandla ezokholo ukuba bamfuqe uhulumende wakwele South Africa adinge indlela ezizaphathisa ukuluqeda kokuphela lolu dubo lungaze lwavela njalo esikhathini esizayo le ngoma ebezihlatshelwa beziveza indlela uZulu weZimbabwe ephatheke kubi ngayo ngezehlakalo zodlakela esezivelele izizalwane zakwamanye amazwe ansundu ezise-South Africa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Njalo nje isizalwane seZimbabwe ezigoqela umkhokheli webandla lezapho omnumzana Dumiso Dabengwa zihlanganyelela amakholo ezizalwane zakwele South Africa emlindelweni wokulwisana lezenophobia oqhutshelwe eConstitution Hall eJohannesburg ngolwesibili. UDabengwa uthi ukuzimisela kwezizalwane zakwele South Africa ezingene umlindelo lo kanye lamanyathelo asethathwa nguhulumende akoqela ukuthumela ibutho ukuthi liyevikela abakwamanye amazwe kukhomba ukuzimisela okukhulu empini yokulwisana lokuhlaselwa kwabakwamanye amazwe kubika uBenedict Nhlapho.
Iziphathamandla zikahulumende sabelweni seGauteng, inkokheli zabamabandla ezenkolo lawo ezombusazwe, inkokheli zenhlanganiso zikaZulu labantu makhaza kwele South Africa bonke bebethe gwaqa eConstitution Hill becabangisisa ngabangakwenza ukuqeda udlakela lokuhlaselwa kwabakwamanye amazwe. Abebekulo umlindelo balayithe amakhulukhulu amakhandlela besithi indlela yokuzwelana lezihlobo zalabo asebebulewe kulolu dlakela. Umkhokheli webandla lezapho umnumzana Dumiso Dabengwa ngomunye walabo abaqede phose busuku bonke kulo umlindelo wokulwisana lokuhlaselwa kwezizalwane zakwamanye amazwe.
Esikwenza lapha ukuzama ukuncedisa umumo abantu bakithi abakuwo lapha eSouth Africa ukuthi sibatshengise ukubana hayibo kubi lokho okwenzakeleyo.
Umgcinihlalo weboard yeBrand South Africa unkosikazi Chichi Maponya uthi ixuku labantu elize kulomlindelo likhombisa khona ukuthi iningi lezalwane zakwele South Africa ngabantu abathanda ukuthula.
Singaba South Africans masisebenzeni sonke silwise lesilwane lesi ebathi yi-xenophobia singaphinde sibe khona la empilweni zethu kuleli zwe lethu esilthanda kangaka.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Patrick Matsinanise laye ngomunye wabebelindele besithi phansi nge-xenophobia.
Uhulumeni uyazama mpela ukuthi abantu bonke bezama ukuxolelana ikho silapha ukuthi sizofaka i-message, clear message ku-government ukuthi into yenzakala lapha eSouth Africa asihambisani nayo. Sike sabona emini inkokheli bezikhuluma kuma-radio lasemsakazweni ukuthi asibambisane nini njengama-Afrika.
Umnumzana Dabengwa ukhuthaze izizalwane zeZimbabwe ukuthi zikuzwisise ukuthi liqiniswe elingavikekiyo ukuthi ukufika kwazo kwele South Africa ngobuningi sekusenza ukusilela kwenhlelo ezifana lemisebenzi kubonwe ngabanye njengento ebangelwa abakwamanye amazwe.
Basithakazelele ukuthi sihlalisane lathi asiphathisane labo kuzo zonke izinto zabo abazenzayo. Sincedisane lapho esihlala khona ukwenzela ukuthi labo bakubone ukubana hayi asibaminyanga.
Okadabengwa uthi inkokheli zeZimbabwe kufanele sisebenze gadalala ukuthuthukisa ezomnotho ukuze izizalwane zeZimbabwe ezihlukunyezwayo emazweni zenelise ukubuyela ziyeselela imuli yazo zisekhaya. Ngimele Studio 7 eJohannesburg eSouth Africa nginguBenedict Nhlapho.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abaqoqa umbukiso wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair bathi amalungiselelo ombukiso walonyaka asekubanga eliphezulu ngemva kokuthengisa phose yonke indawo yokubukisa kanye lokunxusa ingcwethi ezivela kwamanye amazwe ukuthi zizoxwayisa osomabhizimusi bakuleli. Unothando Sibanda usipha lolu daba.
Israel TF isithengise indawo eyisilinganiso sokungamachuma esishiyagalolunye lanye ekhulwini i-91% yendawo yayo yokubukisa ethethwe ngamankampani akuleli kanye lavela kumazwe alichumi lasikhombisa. Umbukiso walonyaka uzaphatha imihlangano etshiyeneyo egoqela yokukhuthaza uhlangothi lwezethekeli obizwa ngokuthi Incentive to Travel ngolwesibili ozaphathwa ingcithi evela eMelika umnumzana Yost Dimeya bese kusiba njalo le Scholastica i-Asambeni Africa kanye lomhlangano wabosomabhizimisi ozavulwa okusemthethweni ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emerson Nangagwa ngolwesithathu. Umqondisi wezeRITF unkosikazi Nomathemba Ndlovu utshele intatheli izindaba lamhla ukuthi wonke amalungiselelo ahamba ngendlela sebemelele nje ukuqala umbukiso.
Amalungiselelo ethu asefika emaphethelweni. Umbukiso wethu uzabe ukukhona kuviki ezayo mhla ka 28 April usiya kumhla ka 2 May. Ababukisayo sebefikile njalo bayalungiselela isiphithiphithi. Amazwe abukisayo angu-17.
Indikimba yombukiso walonyaka ithi stimulating trade kujongwe ukukhuthaza osomabhizimisi bakuleli ukudinga imikambo kwamanye amazwe lapho abangathengisela khona impahla yabo. Unkosazana Sithembile Philime uyingcitshi ekuxwayiseni osomabhizimisi uthi imikambo yakwamanye amazwe yiyo yodwa indlela okungavuselelwa ngayo inotho yelizwe.
Sivele senza futhi amanye ama-market research as well. Sabe senza lokuthi sithole information esinika ama-companies babekwazi ukuthi no kule ndawo ezinje ezifuna into ezinje ezinje sizena.
Lancanje inani lamankampani akobulawayo abukisayo likhwelile lonyaka ngokubili ekhulwini lisiya kumachumi amathathu lasikhombisa ekhulwini i-37%. Abacubungula inotho bathi leli nani lilokhu liphansi kakhulu kuqathaniswa lokuthi phezu kwengxenye i-55% yamankampani abukisayo avela eHarare. Omunye wabosomabhizimisi abakhangelele ukubukisa lonyaka unkosikazi Marilyn Mathonsi. Ukuswelakala kwamankampani amaningi akobulawayo embukisweni lo uthi kubangelwa yikuvalwa kwamabhizimisi kudolobho leli kanye lokuthi izinqumo zokubalekisa imali emabhanga zithethwa esigodlweni ngabantu abayabe bengazwisisi umkambo wakobulawayo. Uthi kulihlazo ukuthi umbukiso lo ukobulawayo kodwa amankampani asasele kuleli dolobho kenelisi ukuzabukisa ngenxa yokuswela imali.
Lokhu kubuhlungu ngoba abantu abasasebenzi kula. Abantu uma bengasebenzi it means akusela buying power kumarket yona leyo.
Amazwe azabukisa lonyaka akhoqela awentshonalanga iMelika, iGerman lePoland, awempumalanga iChina, Indonesia, Japan leIran kanye labomakhelwane iSouth Africa, iMalawi, iZambia, iMozambique leNamibia. Umbukiso walonyaka oqala mhla ka-28 Mabasa usiyaphela mhla ka-2 Nkwenkwezi uzavulwa okusemthethweni ngumongameli osanda kungena eZambia umnumzana Edgar Lungu. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo ngingunothando Sibanda. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Umongameli Robert Mugabe sekutaze ukuguqulwa kundlela umanyano wamazwe omhlaba we-United Nations osebenza ngayo ngoba esithi ugatsha lwe-United Nations Security Council lwenza amanye amazwe abe lamandla ukwedlula amanye. Umgabe wethule amazwi la emhlanganweni we-Asia Africa Summit oqhutshelwa eJakarta kwele-Indonesia lapho angomunye kwabagcinisihlalo balumhlangano. Umgabe uqhubeke sithi lesi sibopho ese-Security Council veto sipha amandla amazwe afana leMelika, iBritane, iFrance, iRussia leChina kuphela. Lo mhlangano wenziwa phansi kwendikimba ethi Advancing South-South Cooperation. Live Talk lamhlanje sikhangela ukubhalisa kwabantu abadinga ukuvota kukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa kusikhatshana esilandelayo.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Inhlanganiso ebona ngoqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi iqalisile lamhla uhlelo lwe-voter registration exercise kanye lolwe-voter's roll inspection ukwenzela ukuthi abalelungelo lokuvota bebhalise. Lababhalisayo babe liqiniso lokuthi amabizo abo akhona kugwalo le-voter's roll njengoba ukhetho oluzaqhutshwa ngenyanga kaNhlangula olokudinga amalunga ayidale lePhalamende solusondele. Abanye abancintisa kulolu khetho abakhulumele Studio 7 bathi abantu abazanga ngobuningi babo kulolu hlelo ngoba besithi abakwazi ukuthi luvele lukhona. Umnumzana Believe Gawule ongomnye wabakhankasela uzancintisa kukhetho lokudinga uzamela iCholocho North edalele eParliamente, umnumzana Jonathan Moyo, uthi bahlangene laye umnumzana Moyo lamhla belungiselela ukhetho. Kukanti sebeqalisile lokukhuthaza abalelungelo lokuvota ukuthi baphatheke ngobuningi babo kuhlelo lwe-voter registration exercise.
So far so good. Into zonke zikhanya zihamba kuhle simile. Ama teams that they are there, they are ready, but there are some other things that engeke ngizikhulume as kucela i strategy of all out the campaign yet. I candidate yethu u Professor Jonathan Moyo ithikisana lama candidates angu 2 aziza wona ukuthi ngama independent la asoma independent la ngama u Grace Sibanda umeli MDC renewal ngoba u chairman we province ye MDC renewal ngiyamkhuba emsa e nomination court. Then lo omunye futhi ulozelo candidate omunye lo independent ubusani ngoba ward 1 ngoba makhuphi lwana ngo MDCT ukaze yilo bambekhayo njalo understand ukuthi uyabuya lapha ngeza day kumbuzo ngoze bathamela apho support kumbuzo kwenzana sasa but lokwana ukuthi ngama independents hayi lizaba lelana ama yama candidates MDCT ne MDC renewal ile MDC.
Umnumzana Jonathan Moyo ulalokho esingathi i-competition eqinileyo evela kulaba kumbe kukhanya ngoyoza ngqo.
Ah kusegcekeni esikhandekile shuba mina ngisolwana umuntu oyathanda ukukhuluma amanga pho ngihamba uthabisana nabantu ithi hayi into ziright into ziright. Into ngazile ikhulu isikhandekile ngayithi hayi into zilukhulu.
Inhlanganiso eqhuba ukhetho yezek iqalisile lamuhla. Lingasichazisela ukuthi kwini abalitshele khona njalo kwenzakalani?
Uhlelo lolo okhuluma ngalo luqalisile le voters registration. Abantu besazi ukuthi uhlelo lunjalo sebemelele likhulu. Kodwa ke lokwanani kuzakwenziwa lathi nawa maphathi ngaphathi lawa sekhankari zetshela abantu babo. Nathi sesikulungisile khona ukuthi sihlale sikhuthaza abantu bethu labo bahambe bekhangela amabizo abo ukuthi bayayirejista as voters. Exercise yakhona kuyabe kuhamba ndawonye lokuthi bekhangela ukuthi amabizo abo akhona nabana njalo njani yonke into enjenganaleyo. Kusenzakala konke lokuyana. So ngezindlela njalo izekhi yacommunicator sibili lamahofisi ethu eparty. I-information yena le engiyitholileyo namhla. Namhla nje sesilo mhlangano nje owethu nje ama-briefings esiba lawo aya e-campaign. Ama-teams ethu yiwade silakho nje okwanamhlanje.
Lo mnumzana Believe Gawule ongomunye wabakhankasela uzancintisa kukhetho lokudinga uzamela iCholocho North edalele ePhalamende, umnumzana Jonathan Moyo ubekhuluma icingweni le-Studio 7 eseCholocho.
Umthethwandaba we-European Union General Court namhla unqume ukuthi izijeziso zenotho ezafakelwa iziphathamandla zezanupf ngomanyano we-EU zisemthethweni. Udaba lolu lugwezwe emthethwandaba ngobe ligqwetha likarhulumente umnumzana Johannes Thomana obephikisa izijeziso lezi esithi kumele zesulwe. Kodwa umthethwandaba lo uthi izitshezo lezi zafakwa kulandelwa umthetho njalo kulungile ukuthi zibe khona ngoba amalunga ezanu PF la sephula amalungelo oluntu. Isinqumo sanamhla lesi sethulela nxa i-EU seyesula izijeziso lezi yatshiya uMongameli Mugabe, umkakhe kanye lenkampani eyodwa kuphela. Isiphathamandla seZANU-PF uMnumzana Joseph Chuma usole isinqumo lesi.
Sokutshengisele ukwehluleka kwamadoda laba abesilungu. Amadoda lawa ukuthi navele bona ngumthetho wabo basikhangele ngabantu avele asibantu, basikhangela phansi kakhulu. Nxa beza kuthi wona ukufaka ama-sanctions kusemthethweni, batshone thina singenzanga lutho olubi, azange siphambanise into yomuntu, sihlala sikhumule wona even imithetho yethu siyayilandela, siyayiqakathekisa. Manje-ke nxa bona besithi ama-sanctions lawo afanele, kusuka kusidida ingqondo ubana vele kuthi ukuthi nabona bonangi wabo vele abakufunayo kuyini, ngoba kathe siphila nxa kunje so. Kumele ngabe ukuthi amazwe onke akhangele le eSouth Africa obulawa khona abantu ngale. Kodwa bona lokhu bebhizi befaka ongama-ruling okungatsho lutho, okutshengisela nje ukuthi navele abantu laba vele basichophile.
Izijeziso lezi zifakwa Chuma, i-European Union yayisithi kulandelwa umthetho eZimbabwe njalo kulokuncindezelwa kwamalungelo oluntu. Ungathi sokulungisisiwe konke lokhu na?
Kona vele ekuqaleni akuzange kube le nto enjalo. Anti yabona bona into yabo ababevele beyifuna bona babengafuni umongameli wethu, upresident wethu ubaba uRaj Mugabe. Ngakho-ke yonke into eyasenziwa ngumongameli wethu bona babebona ngathi kuthi ukuthi yinto enjani engalunganga. Kodwa-ke eqinisweni akula lutho olulubi thina esengisalwenza lapha. Ye impambaniso zikhona, ye ekwehluleka lapha kukhona ngoba singabantu phela. Kodwa isiqokoqela sento leyi yikuthi vele abantu laba bona into ade beyifuna ngesikhiwa siyibiza sithi yi-regime change nje kuphela.
UMnumzana Joseph Chuma, isiphathamandla seZANU-PF. Sixhume njalo ingcweti kwezombusazwe uMnumzana Nkululeko Sibanda.
Ngibona ngani mina lokhu kutshengisa ukuthi ke nxa ukhangela ngezomthetho kahle kahle uPresident Mugabe lohulumende wakweZANU bekuvele kusegcekeni ukuthi kabakaqondisisi into ebezifanele ziqondisiswe embana kokuba izijeziso zesule kumbe zikhanye zingasaqondanga ukuba zikhona. Nxa ukhangela umumo wekhaya ekwele Zimbabwe njalo ukhangela ukuthi indaba zokhetho lokwenzakalayo ephalamente njalo lezamalungelo abantu kakukabi lo mahluko omkhulu kathi sisanda ukubamba nalo daba lokuthi uyitayizamara kakazi ukuthi wayaphi ucatshangela ukuthi kungabe kuzindaba zombusazwe. Ngakho ngibone ngani mina i-court leyi ichaya ibambile njalo iluphethe kuhle udaba lona.
Ibandla leZANU-PF lona ubona lithatha amanye amanyathelo na phezu kwalolu daba?
Ngibone ngani mina kuza kuba nzima kakhulu ukuthi iZANU ithathe inyathelo, ngoba phela eminyakeni emlutshwane elandelayo iZANU kuzamele ibambe iqine njalo ukuphatha kubi ekwenza abantu kuza kuya usiya kungani kuyanda ngendlela yokuthi phela balishana lodaba lokuthi ozabusa ngemva kwaPresident Mugabe ngubani. Ukuthi udaba lolu balusebenze kuhle kuzafanele basebenzise amandla njalo basebenzise ukungcindezela okukhulu elizweni jikelele la kuZANU kuzafanele kube njalo. Ngakho ngibone ngani akusoze kuba labubelo ngemva kwalesi sikhathi, akusoze kuba labungcono. Abantu beZimbabwe kufanele nje bazilungiselele ukuthi amalanga amalutshwana alandelayo azabazima kakhulu.
UMnumzana Nkululeko Sibanda, ingcwethi kwezombusazwe.
Okwamanje sesilitshiya ezandleni zika Chris Gande weStudio 7 esethulela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingalitshona njani zulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo. Igama lami nguChris Gande, sidibana kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Dumiso Dabengwa, umkhokheli webandla leZaphu.
Na esalweli inkululeko yaleli lizwe siyazibuza all the time uhlelo lolu lusiba khona olwe-independence celebrations, sizibuze ukuthi kambe esakwenzayo kwakuqondile yini. Wona umnqondo wokuthi sisuke siyolelwa ilizwe kwakungumnqondo oqondileyo yini? sakuthola yini lokhu esasikulwela. Hayi thina as individuals, but abantu esasibalwela, abantu bezimbabo. Bakuthola yini lokhu esasikulwela. Sehluleka ukuziphendula. Yikho ngisithi luhlelo oluthi lapha lobuya lube buhlungu kithi. Besilokhu sisithi iminyaka yonke le edlule sikukhangele sithi siza kulungisa, kodwa kube ngamaphutha isikhathi sonke. Sibona ilizwe lilokhu lidungekile, ilizwe lilokhu litshona egodini elingelamkhawulo. Ngakho lilanga esizibuza khona, ilanga esifaka khona imikhuleko yethu yokuthi sibone indlela yokuthi kuyini okungenziwa ukuze lokho okwalwelwa ngabantu, okwashelwa ngabantu.
Ngokubona kwenu, kuyini okwaphambanisekayo? Kuyini okwenza ilizwe libe kumlindi onalo ongelamkhawulo eliwutsho?
Okwenza lokho ikuthi khona ekuqaleni sivele siqalisa ukuphiwa uzibuse. Bakhona ababevele belama-agenda abo, ababelamahloso ababevele bewakhangele, bengenani, bengakhangelanga ukuthi kambe bona abantu beZimbabwe babe befunani. Ukuthi bona umilizwe lona leli seliphiwa uzibuse, bafuna ukuthi kubuse bani ukuze bathole lokho abafuna ukukuthola. Ngakho kwahle kwaphambaniseka khonapho okhethweni lwakuqala, ngoba abafakwayo ayisikho ukuthi bafakwa ngabantu beZimbabwe, bafakwa ngabantu ababevele bekhangele ukuthi ilizwe leli bafuna ukuthi lihanjiswe ngandlela bani.
Okokuthi nxa sikhangele ikakhulu ngeminyaka yabo 1979 laphana kusiyafika ku-1980, siyabona ukubana umnumzana Joshua Nkomo njengomkhokheli weZaphu wayengani nguye olosekelo kakhulu. Kungakuhamba njani ukuthi egcine senqotshiwe?
Kwasekukhanya okaNkomo ibandla lakhe leZaphu lizwanana kakhulu lamakhamanisi ngaleso sikhathi, Soviet Union lamazwe afana leCuba. Kwahle kwathiwa labo hayi, ngoba bengayekelwa babuse kungene amaRussia lapha lamaCuban, ilizwe leli liyahle lisetshenziswe ukuba yi-launching ground, kuhle kuthanyelwe bonke abamhlophe eSouth Africa. Ngakho kumele kuvalwe lokhu, kungcono kuwiniswe laba esibonayo ukuthi asoze basilethele uhlupho olufana lalolu olwamakhamanisi.
Yena umuyi uJoshua Nkomo limkhumbula njengomkhokheli onjani kakhulu nxa sikhangela ukubana ngasithi yena uyaphila okwakathesi ilizwe limi madlodlongwana kanje? Yena limbona ngani ngumuntu owayengaba lobukhokheli obunjani?
Unkomo wayengumuntu oqakathekisa kakhulu impilo zabantu. Le mizamo yakhe ayizamayo ngesikhathi silwela inkululeko ukuthi izinto zilungiswe kusese labo Smith kwehlula, sesilaye uzibuse waba lemicabango yokuthi kulungiswe izinto eziningi eziza kwenza ukubana iZimbabwe ithuthuke, ithuthukise lempilo zabantu. Into efana lomhlaba, awavele wathi hayi umhlaba phela yiwo oqakathekileyo, wasebenzisa ibala lokuthi lima kulapho kule mali khona. Ibala lethi elithi lima litsho imali. Umhlaba kumele uthathwe, abantu bawuphiwe umhlaba ukuze bawusebenzise ngendlela eqondileyo. Waletha imicabango emningi, ngitsho langokuhlalisa ukuhlaliswa kwabantu uma sebeqalisiwe ukuthi baphiwe umhlaba, kodwa konke lokho akuzange kulandelwe. Inhloso yakhe empilweni zabantu kuma-projects azamayo ukuthi awenze, yabonakala ukuthi kwaba indlubu ewele ephukweni. Lanamhla lokhu konke ayekucabangile, ama-projects akhe konke kuyadilika, okunye kuyavangiswana, akuphumeleli.
Siyabonga Chris ngohlelo liphuma lendaba lishone lendaba kwanele mthwakazo livalelisayo. Muntu ngamele inkomo
lesithandekile mhlanga.